Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuLwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla lesi-CCC lithi lizaphindela imthethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likaMnumzana Sengezo Chabango ozithi nginobhala jikelele waleli bandla elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma Council esithi awakhethwanga ngemfanelo.
I-challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani i-CCC ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngupresident kuphela.
Umteni kamoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni e-Lady Stand Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho.
Ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile, sengikhululekile. Angisoze ngithole elinye ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzala yona.
Idolobho lakobulawayo seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki wokuhuga osomabhizimisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo lithi seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki okuhuga osomabhizimusi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana David Coulthard ozachasisela lomhlangano inhlelo zakobulawayo ulobe enkundleni yebulenjini lamhla ukuthi umhlangano lo uqoqwe kwele South Africa ngoba yikho lapho kulabo somabhizimusi abaningi asebetshengise ukuzimisela ukusebenza le dolobho lakobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhangelele ukuphindela imthethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likaMnumzana Sengezo Chabango ozithi nginobhala jikelele elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma Council esithi awakhethwanga ngemfanelo. Igqwetha elimele uMnumzana Chabango, uMnumzana Ngqobani Sithole, uchasisa kabanzi ngodaba olukhangelelwe ukuhlafuna kusasa lokunye okuphathelane lalo.
Kulamalunga awephathi ye-CCC aqotshwe yi-CCC isebenzisa usecretary general wayo uSengezo Chabango. Amalunga la ahamba enkantolo esithi wena afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yayichitha lolo daba. Basebe aphila besiya eSupreme Court. Thina lo Sengezo Chabango njengamagqwetha ke besichallenger abantu labani ukuthi i-CCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi nge-CCC bephonga ukuthi ngamalunga e-CCC yona i-CCC ithulele akubancedisi. Ngakho-ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lolo daba. But sebehambile e-Supreme Court iyangena mhla ka-1 December. Just fast forward. I-CCC yazobuya yona isithi no i-CCC njalo ethi uSengezo kayimazi as a member. Kodwa i-CCC leyo ebuyileyo sile problem layo ngoba ngumuntu othi yena uyi-CCC ebuya le ncwadi athi ibhalwe ngupresident we-CCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kanti nxa incwadi leyo esithi i-resolution ibhalwe nguChamisa, why uChamisa engabuyi enkantolo kumbe afake i-affidavit? Ngoba yabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho-ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa, yes, ngo-2 emini High Court yaRara.
Libona luqhubeka njani udaba lolu Lelo bufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sikubamba ngobunono obuphezulu. I-challenge vele ekhona khathesi ukuthi ngubani i-TCC ngoba i-TCC ngendlela osokufakwa ngayo ukukhanywani ngupresident kuphela. Any other person usefana nje njengesichuko ukuthi nxa kade ku-TCC sokumele ukuthi upresident athi ukuthi namhla uku-TCC kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile linto le. Wonke umuntu has lost ama-positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uChabang. Kulezinye izindaba ezifayiliwe sezingathi zingathi ziba lihlekana. Wonke umuntu sekwanisa ukuthi abuye athi kusengezwe lawo somember, lawo somember. Kule problem ephathini. Kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise. Ngoba kuqakathekile khonoko. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe, sidila nawo. Esicabangela ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent application service esiqede ngawo, sesidila lamasamanisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi side. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhu yana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini. Kuyukuthi kule problem abantu abayaziyo efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabangu ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele we-CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga le-CCC ongomunye wabaxotshiswa umnumzana Chabangu edalela ePhalamende emele isigaba sakobulawayo kuhlandla lwabesifazana ePhalamende.
Ngiyaphonguba into eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphonga izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixothwa ngumuntu ozithela nge-interim SG. Into emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elalong izinto nxa kade sithi ziyayonakala because bemele ukuthi phela erezi alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabang kubandlaleni.
Ebandleni lelizingakhangela lizabona ukuthi khona bekunabantu abathiwa khona ama-cluster leaders and then ama-cluster leaders kube lama-cluster members and then kube lama-street champions. Lelo yibo abantu sebenze labo kuhamba ekhethweni ngemlelo ka-23 August 2023 njengebandla. Besikwazi ukuthi hayi ibandla lethu anika lihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhokheleni. Besikhangelela ukuthi njengebase sihambele ekhethweni lolu abantu bezahlala phansi. Belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kukeke nxa usezimeni kwabuthwalane lokhu kwedikhala ngakho unxa yena esikhona le ililunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asinzenzi ihambe soso singahamba sithi yabona ukuthi ibe ibandla lethu liphumelela linjalo.
Lo ngonkosazana Sithabile Mlilo, ilunga lebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umdeni kamuyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho. URaman obengumqeqeshi wezenguqu olodumo olukhulu ubhubhele esibhedlela seFrancis Town eBotswana ngemva kokugula okwesikhatshana mhla ka-10 kuyonale inyanga. Umngcwabo lo ubulamakhulu lamakhulu abantu kuhlanganisela abezenguqu, ingatsha zikahulumende kunye labasekeli balumdlalo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Unkosikazi kaRaman uVirginia Gumbo ongumfundisi emandleni lakhe eBotswana uthi usazama ukuzisisa ngesehlakalo sokufa komnyeni wakhe.
It's really a tough moment. It's a tough moment. I'm here to do a reset of my mind. The events that happened in this past week. Ngibonge kakhulu uthando kuyaduduza nxa ulahlekele usuthola ukuthi abantu balothando lungaka.
Indodana kaGumbo yakuqala ubukhosi ithi iduduzwe ukubona abantu abaningi okusebekayo bezokhalela uyise.
Ngiyabonga, ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga ngoba indlela ubaba wami angenzala yona.
Omunye umdlali wezenguqu owadlala lo Roman Khumbo kwa-Islanders la uqembu lesizwe u-Alexander the Cool Ruler Maseko uthi kuhlungu ubhubha kukaMr. Cash. Elinye njalo igama lokudlala likaRaman.
Silahlekelwe mfowethu, silahlekelwe too much. We lost a very, very serious hero. Umuntu obenguye kanje ngaguqula izinto eziningi for the youngsters and for all the other players like abafana lathi sadlala nabo.
Amazi kaMaseko agqizelwe ngoAmin Somapiri, oyomngane kaRaman njalo badlala bonke kuBhoso.
Ngizwe ubuhlungu kakhulu, I'm loss of weight. Ngokhuluma ngomngane wami, he was my best friend. He was a brother to me. I can't believe ukuthi uRaman namhlanje sekho. Ngiyifuleka lokukhuluma ukuthi ngathi because nguye umuntu kade ngingamazi ekade ngishiya naye ama deepest secrets ami.
Omunye umdlali wenguqu waba lodumo eqeqesha ngumuyi uRaman Khumbo uzenzo zemuramoyo uthi uRa ube nguyise.
Wayengaso coach kuphela egrounding, wayecoach even laphandle empilweni zethu. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile kakhulu, especially in class of 98. Sibuhlungu kakhulu.
Oqeqesha kweBotswana njalo wasebenza engumseli kaRaman Khumbo. UMandla Mpofu uncoma iqhawe lenguqu.
Sesiliphekezela iqhawe. Into engayithabela nje ukuthi knowledge yakhe yonke ayelakho ukuchiya yena wapi sizosala sokusebenzisa.
Inhlanzo yezenguqu emhlabeni wonke jikelele eFIFA yethule umbiko wenduduzo kumuleko Khumbo. URosemary Mgatsa weZifa Normalization Committee uthi laye udabukile.
Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi asinika kona uRaman. Lala kahle, siza kukhumbula your legacy that you left. We always cherish it.
UKhumbo wadlala eHighlanders liqembu lesizwe lamaWarriors, wabuya wabe ngumholi wamaqembu la njalo usebenze lamaqembu ezenguqu amaningi athiyeneyo kwele Zimbabwe, Malawi, South Africa leBotswana. Ubhubha kwakhe kudabule umdeni wakoKhumbo labantu abaningi. Uhulumende weZimbabwe uncelise kudleko zemva kaRaman Khumbo. URush ebele eminyaka engamathuma esithupha njalo uncwatshe ngelanga azalwa ngalo emangcwabeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Imele sithu 7 ngobulawayo igama lami as a Jesus Bane.
Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi abantwana abedlula amachumi amathathu lanye i-31 abagulayo njalo abazalwa isikhathi sabo singakafiki ama-premature sebesusiwe esibhedlela seShifa eGaza njalo sebethwalelwe esibhedlela esiseGibhithe lamuhla. Amabutho e-Israel ahlasele isibhedlela lesi ngeviki edluleyo kumpi esaqhubeka phakathi kwele Israel lelebutho leHamas. Amalunga enhlanganiso ye-WHO ahlole isibhedlela seShifa izolo njalo athi sesibhidleke kakhulu. Kusenjalo abe-Palestine ababili babulewe izolo ebusuku empinile. Amabutho e-Israel aze ahlasele eWest Bank kulelo lizwe.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko
wethu,
sigcina namasiko
wethu.
Lamhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxalo nkosazana Lilian Dube othole izicoco ezimbili ezokumhlonipha emsebenzini wakhe wokuqeqesha abantwana besikolo seMabhokodwane Primary School ngemigido yesintu kunhlanganiso yeMathebelele and Cultural Awards.
Esa sikolo ngesabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjengeBotswana. Besila umgido weBotswana wethuthuko oyi-1 lamanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland leZimbabwe jikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetraina khona lapho i-traditional dance ukuthi ngitraine abangcono kulabo yabanye bonke. So yikho okungenze ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano eselaphatheka kuyo.
Ah, sesanqoba kanenge. I think from 2017 ngikhalisa traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili i-province sesibambe kanenge. Lanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like kathesi esintwini uyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko. Mbona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele kusenziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje example seduzane njengezulu. Izulu kalisani kanjengakudene lalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandela amasiko. But abantu mbona ngani singabukela amasikweni ethu akudala sasivele sikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba lenhlonipho babe lembeko babekwazi vele ukuthi kumele benzeni. Kungabi lalokho esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benathana nabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Yebo, sibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa ku-10, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayachiwa ukuthi lawa nga-1 la kungokwani. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa kusiyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvunwa. Silabafana namankazana nje bayakuthakazelela kakhulu, bayebe bebaningi sifile ukuthi baye befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kuyabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje lilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido yenu?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho. Kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembube, abeyenza entertainment lani. Labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kulabanye abantwana silo abakhona i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngabo?
Yebo, asebeziphilisa.
Ungachiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Yho sana siyabe sihlabela ingoma esebebayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Yho sana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshitsha siyagidwa ku-entertainment naxa ethethela lalapho bayasigida.
Lo nkosazana Lilian Dube ingcwethi kwezemigido yesintu osanda ukwamukela isicoco kunhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards ngesizwe ezesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngutungamile nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngeviki elidlileyo bathandeka benkosi njengoba sesihlangana njalo kolunye uhlelo lukavuselela umoya. Sikhangele ngokuloba kukaLuka chapter 11 verse 11 lika-4. Nxa bekhona abangazange babe lethuba lokuzwa ukuthi indaba leyo ithini, sizathi ngokuphangisa nje sibuye sibale khonapho ukuthi sihambe nini ndawonye. Luka sahluko ngesika-11 ivesi lika-11 siyakuphola ufundeka kanje. Ngumuphi kini onguyisu oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Pwero, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Sikhulumile ke ngesikhathi esedluleyo labe besihlana khona sikhuluma ngokwenzakala emndenini ukuthi abazali kabalaleli izicelo lezikhalazo zabantwana. Nxa besenelisa kuyinto enhle kababenzeli. Nxa kuyinto engathi iyabasinda iyabaxaka ingaphezu kwamandla abo, kababaphendule ngendlela etshengisela ukuthi bazwile njalo bayabaqalekuthekisa abantwababo. Bangabachaphazi ngitsho ngenkulumo lokhu abanye babethi nxa abantwana becela abantwana baphendule ngenhlamba uJesu mhlawumbe unyayikhuma ngakho. Namhlanje lesi sifundo ngithanda ukuthi esiselule sisikhangele kabanzi ngempilo esiziphilayo emphakathini. Lapho esihlezi ngakhona sihleli labasikhokhelayo abangathi bangabazali bangabaphathi bezigaba ngendlela ezishiyeneyo. Bangaba ngosobhuku babe ngobhizinisi mina balezikhundla ezinkulu bonke nje bona abantu okhansila member of parliament sethu nabo abaphathi bentambo zikahulumende naye uhulumende ngokwakhe bakhangelelwe ukuthi benzele abantu izinto abazicelayo kungakhathalekile ukuthi lezo zinto ziphuma ezikhwameni zabo okunye kuyabe kuvela uhulumende okunye kuyabe kuvela kulabo abalenhliziyo yokusiza. Kodwa engikuthanda kakhulu leli gama ukuthi labo bantwana nxa becela inhlanzi, inhlanzi ngayifanisa lokuphila izinto ezibaphilisayo. Nxa abantu bedinga ukuphila kubo abaholi laba esingathi bafana laboyise, kabenzelwe lokho okuzabenza ukuthi baphile kahle bangazi bahlukunyezwa. Njengoba uJesu esitsho ethi kambe umzali opheleleyo umntwana angathi ecela inhlanzi amnike inyoka. Kodwa siyakubona phakathi kwempilo zethu bakhona abaholi labakhokheli endaweni ukuthi banike abantu inhlanzi babanika inyoka. Yiko okukhathazayo khona lokho, kuze kuthi lanxa bekhalaza ngezinto ezisemiqweni abantu ezibonakala bakhalaza ngezibholani, bakhalaza ngemigwaqo, bakhalaza ngezikolo, ngezibhedlela, bakhalaza ngakho konke abantu kubona laba ababakhangeleleyo ukuthi babahole kahle. Kanti-ke abanye impendulo zabo lokwenza kwabo uyazibonela nje ukuthi laba abantu bacela inhlanzi yebo bafuna ukuphila, kodwa laba ababaholayo babanika inyuka. Abantu bacela ukubana labo baphiwe into ezimnandi lapho kungafananisa leqanda kodwa ayiphiwa inkume kuthiwe kayidle. Lokho kuba isiqalekiso kuyisinengiso uNkulunkulu. UNkulunkulu uthi lina baholi, lina bakhokheli eliphethe lapho elingabe liphethe ngakhona, ake lilalile ukuthi abantu bakhala ngani. Linganambethi lodwa leyo nhlanzi bona baphiwa inyuka lenkume akusebenzi njalo. UNkulunkulu akakuthandi lokho. Asiyikhulekele baba Thixo engcwele, sicela laba abasiphetheyo nxa sikhalaza kubo basizwe basilalele nezikhalazo zethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Sibonge ke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli kesizwe ezabatsha.
Siyalamukela uhlelo lwabatsha, igama lami nguDaba Kancube. Namhlanje kuhlelo labatsha sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka. Unkosazana Ncube ulesikolo njalo esifundisa ukupheka eseSchool of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo.
I-gastrotourism yi-experience ehlose ukukholisisa izivakashi zakuleli kunye lezemazweni omhlaba wonke jikelele ezithakazelela ukuzwisisa ezamasiko. Kuhlanganyelwe ukudla okushiyashiyeneyo ikakhulu okomgangatho ophezulu, what we call indigenous foods, okwakithi kutshadiswe lokudla okomhlaba wonke jikelele njalo okushiyashiyeneyo emazweni esengengahamba ngafunda kiwo.
Ekuqaleni i-Global Village Chef's Table inhloso yenu ngeyani?
I-Global Village Chef's Table is an exclusive platform ehlose ukubukisa nokubonakalisa ubuhle belizwe lakithi, ubunandi bokudla kwakithi esikuthi khona i-indigenous cuisine, kuchadiswe lokwamazwe entshonalanga lasempumalanga, American cuisine, European cuisine, Asian cuisine phakathi kwamanye ama-cuisines. Esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuxhumanisa ukudla lamasiko, babe lenzwisiso yokuthi njengoluntu umhlaba ufana le village njalo siyakwazi ukuthi sithole ukuthula lokuzwana lokuthandana sisebenzisa ukudla.
Kuyini okwawenza ukuthi ukhethe lo msebenzi phakathi kweminye imisebenzi yonke?
Mina ngazala ngincane kakhulu esithini esilungu teenage motherhood. Ubunzima engahlangana labo yibo bangifuqayo ukuthi ngisithuthukise kwezemfundo ephathelane nomsebenzi wezandla. Ngakho-ke ngahamba emhlahlandlela ngathola kuvuleka ithuba le-apprenticeship in culinary arts. Nga-apply-ke ngenhlahla enkulu ngabizwa e-Victoria Falls Safari Lodge for interview. Ekuhambeni kwami nagada ibhasi egcwele abelungu abavela emazweni ashiyeshiyeneyo omhlaba. Ngathola ithuba lokuxoxaxoxa labo ngananzela ukuthi yiyo le nto engiyithandayo. Xa ngingathola ithuba lokuthi ngifunde ngifike la okulezinto ezinje khona ngajabula kakhulu. Ngenhlanhla enkulu ngaphumelela kwi-interview yami, ngafunda e-School of Hospitality and Tourism koBulawayo ngaqeqesha. Yikho-ke ekusebenzeni ngazimisela ukuthi ngizaba le bhizimusi elizathuthukisa abantu ngokuphepha. Manje ngingumqondisi wesikolo se-School of Food Africa.
Ungathini kwabasakhulayo abathi bona balothando lokuthi benza umsebenzi wokupheka njalo bayawenelisa kodwa belokuthandabuza okokuthi kungaba ngumsebenzi ongabaphilisa na?
Mina ngintombazana yasemakhaya ngokobhekwele emakhaya ikhezi number 39. Ngangingakhangelelanga ukuthi ngala emvela khona ngahamba isibanga esingaka empilweni. Ukupheka kwangitshintshela impilo, kwangisiza ngaqala ibhizinesi lami lokufundisa abanye ukuthi ukupheka kuyakwazi ukuthi kugcine. Sengahamba amazwe ngathola ithuba lami ngalokho engikwenzayo, ngafunda e-America iMandela Washington Fellowship eyangivula amehlo ngananzelela ukuthi hayi lami ngingancedisa abanye abafisa ukusithuthukisa ngokupheka. Manje ngiqondisa isikolo sokupheka kuthiwa i-School of Food Africa. Abafuna ukulolonga ama-skills abo okupheka, befuna ukuthi baqale amabhizinisi okupheka, bebadinga imisebenzi endaweni ezibhatala imali ethe xaxa, kumbe abafuna ukulondoloza impilakahle yabo ngokudla, bangabuya e-School of Food Africa sibafundise.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka njalo engumqondisi wesikolo sokupheka ese-School of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Iqembu lesizwe elama Warriors namhlanje lithole umklomelo walo wesibili eRwanda kumkhankaso wokudinga amaqembu azabuya phatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2026. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leNigeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yehuyi elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlele iqembu leZimbabwe ngoKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo ukuthi leNigeria lilinganiselwe nguKelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ichiye omabili amaqembu lemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leRwanda emdlalweni walo wakuqala, kuthi leNigeria lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leLesotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria yazikusiba sika group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayo leCanada, iMexico kanye leUnited States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenze leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leSotho lizadlala leBenin, kuthi leRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumela lomdlalo kuqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seCasilaka Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iHighlanders nge-2 kanyanga seGibo, ukuthi leHerentals litshayele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara shaka muri Zimbabwe.